sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uEvans Ninga obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela kungenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 Mpandula 2022. Ibizo lami nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weZimbabwe ukhuthazwa ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo ukuvikela ukusebenza kwenkathelo izindaba zikhululekile lapho kunanzwa usuku olwe International Day of Democracy. Elebhilithane lithi linxusile umongameli uMnangagwa ukuba aze emngcwabeni wendlovukazi uQueen Elizabeth II ngomvulo ozayo. Kulabantu abathi usuku lwesikhumbuzo senkosi uMzilikazi kumele lube likhefu elinanzwa ngumuntu wonke eZimbabwe. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Uhulumende weZimbabwe ukhuthazwa ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo okuvikela ukusebenza kwentathelo izindaba zikhululekile. Lesi sicelo siza ngesikhathi eZimbabwe limanyana lamanye amazwe emhlabeni jikelele ukunanza usuku olwe International Day of Democracy. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ezijiyeneyo, uZulu kanye lazo intathelo izindaba baveza ukuba lolu suku olunanzwa mhla ka 15 Mpandula minyaka yonke olwe International Day of Democracy lunikeza ithuba lokuthi kukhangelwe isimo sokulondolozwa kwentando kaZulu eZimbabwe, ezwekazi leAfrika kanye lasemhlabeni jikelele. EZimbabwe luza ngesikhathi izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentathelo izindaba nguhulumende labezombusazwe bamabandla aphikisayo kuqhubekela phambili zihlaselwa ngendlela echiyeneyo kumbe kutshaywa mahlayana lokuthathelwa impahla yazo yokusebenzisa lapho zisemsebenzini. Umnumzana Tafazi wachigandiwa intathelo izindaba yesebenza izimele usola indlela uhulumende aphatha ngayo udaba lokuhlukunyezwa kwentathelo izindaba nxa kukhangelwa izehlakalo ezisanda kuba khona kunsukwana esanda kwedlula.
Ikakhulu sikhangelane lokhetho olukhona kulama presidential elections olukhona kumnyaka ozayo. Sikhangela itheme yalo nyaka ekhuluma nge-protection of press freedom for democracy. Aleyo nto yinto engikhoyo kuleli lizwe leZimbabwe.
Ukhuthaza abamabandla ezombusazwe uChigandiwa ukuba ehlukane lo mkhuba wokuhlukumeza intathelo izindaba lapho zithe zaya emihlanganweni yazo ziyekelwe ziqhube umsebenzi wazo zikhululekile.
Ngoba yibo abahambisa ilizwe labe likhulunyiwe, yibo bona labo abangama-politician njalo abayibo abakhokhela ilizwe leli, yibo abakwanisa ukuthatha okukhulunywe abakhokheli bethu bekuhambisa kuma-citizens. So besicela ukuthi umsebenzi wabo uqakathekiswe kakhulu.
Lolu suku luza njalo kulokuqhubeka bevalelwe abameli bezigaba ababili, umnumzana Job Sikhala lo Godfrey Sithole kanye labanye abalitshumi lane ababotshwa eNyatsime besetheswa umlandu wokutshotshozela uDlakela esililweni somunye wabalandeli bebandla leTriple C unkosikazi Mo Blessing Ali. Lokhu beqhubeka bevalelwe abeTriple C laba bencitshwa ithuba lokuhlawulela isibambiso ibail okuyinto esolwa kakhulu zingcwethi kwezombusazwe zisithi kuphambana lalokho okumelwa yilolu suku njengoba behlukunyezwa lokubotshwa labo abakhuluma okuphambana lokufunwa nguhulumende. Umnumzana Bekezela Gumbo owenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwentando kaZulu eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi lanxa isisekelo sombuso sivumela umuntu ukuthi aveze imbono yakhe akula nkululeko ngemva kwalokho.
Akula is freedom after expression. Suketa kukhuluma laphana ulala ucabanga ukuthi kuveza vuka mphila yini. Khona kuhlala ngokunye kwezinto esikhaya ukuthi uhulumende ezama ukuthi ebayekelane lapho ukuthi umuntu engazi-expressa ngokusemthethweni welizwe kumele ukuthi elale ukuthi ngobehle. Sesikhuluma ngamanye ama-freedoms afana nokuthi i-freedom of association ngoba yiyo futhi enye part of i-democracy.
Kule ntathela izindaba ezigoqela ezine zenkampani ye-Technomark ezigoqela uTongai Mwenje, Tineo Rutsito, Pelagia Mpurwa, Lo Chelsea Mashaya Mombe ezitshaywe kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla elibusayo leZANU-PF ngesikhathi zisemsebenzini emhlanganweni wabe-Citizens Coalition for Change wokudinga usekelo owawusenzelwa eGogwe eGabuyuni lapho uTineo watshaywa wakhumuka izinyo. Kulezinye ezimbili njalo uRubimbo Mchenje wephephandaba leThe Hawks lonunura ijena weStudio 7 ezihlukunyezwe ngabezomvikela bebandla le-CCC emhlanganweni owenzelwa eChinoyi ngempela sonto edluleyo. Kule ntathela izindaba njalo ezathunyelwa imibiko kunyanga edlule sikhunjuzwa ukuthi zilobe kanjani indaba zazo ngababezithi basebenzisana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Imizamo yokuxhumana lonobhala ogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko uMnumzana Nick Mangwana yehlule njengoba ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelwe ngendlela yebulenjini njalo locingo lwakhe lungasatshelwa. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Protecting Press Freedom for Democracy. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuqansa kwentengo ezitolo lakundleko yenhlangothi zonke zempilo. Lanxa ezinye izisebenzi zikahulumende sezengezelelwe iholo, lilokhe lingahambelani lesiqubu sokukhuphuka kwentengo nsuku zonke, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi likhala ngokuthi indlela intengo yokudla layo yonke indleko empilweni esiqanise ngayo isisiba phezu kwenzuzo ngenxa yesilinganiso sokuthenga idola leMelika emkambo ongekho emthethweni ngoba eZimbabwe lingasamukelwa endaweni eziningi. Isakhamuzi senkulumane kobulawayo unkosazana Nokuthula Mloyi uthi amanye amavinkili asesala khona ukwamukela idola leZimbabwe.
Singananzelela umumo osukhona khathesi eZimbabwe, izinto zikhwela nsuku zonke, eziyizo ezimqoka esizifunda sikhathi sonke. Khathesi ungakhangela ukuthi impahla zikhwele njani emashophu lapha, kuyasethusa ngoba lanxa besithi bangezelele izisebenzi imali yona leyo engekhoyo kunzima. Into esesiyinanzeleleyo ukuthi khathesi ungabona kuthiwa bakhona abaholileyo kuzisebenzi zikahulumente, izinto zisuka futhi ziqanise ngamandla okusuka kubulale thina esabe singazitholi leyo mali esizisebenzayo. Okokuthi ngaba kunanzelela ukuthi nxa kungaze kukhwela iholo labanye kumbe lingakhwelanga, izinto zisale zilokhu zithengeka kuwo wonke umuntu ngoba khathesi akungeneka esitolo nxa uthi ufuna ukuthenga. Abantu sebedanele entweni ezicutshwayo emgwaqweni, okuyikho futhi okungekho health okuzagcina kubulalisa abantu.
Umongameli wenhlanganiso yezifundi zemakolitshini lemayunivesithi eZimbabwe National Students Union uMnumzana Benon Ncube uthi abafundi abaningi abasenelisi ukuya esikolo ngoba intengo yokugada ikhuphuka njalo nje.
Ukukhwela kwentengo zamagoods lama-services kwa-affecta thina kakhulu ama-students ngoba asisebenzi. Kodwa siyazibonela ukuthi senelise ukuqeda usuku ngezinto zenezi zabe sezikhweziwe. Ama-goods la esikhuluma ngawo ikudla esiphila ngakho esikole esikuthengayo, ama-services kungakhwela i-fuel, kukhwela amagesi, kukhwela amanzi, kusho ukuthi kukhwela i-school fees sethu. And thina sisebenzi siphila ngemali esiphiwa ngabazali. Abazali labo nxa sebesinika kumbijana leyo eseleyo phezu kokuthi labo bathwalise nzima ikukhwela kwentengo lezi, sigcina sesiswela ukuthi senelise njani ukuhamba esikolo or ukuthi senelise ukufunda ngoba impijana leyo esale ebazalini yiyo ese-expecta ukuthi senelise ukubhadala ukuthola lokhu osokukhwezwe intengo.
Umcebisi enhlanganisweni ebona ngelungelo labathengi e-National Consumer Rights Association uMnumzana Effort Ncube uthi uhulumende sekumele alungisise umthetho ovikela abathengi.
Isimo somnotho siyadilika, izinto ziyakhwela ziyaphezulu.
abantu abaningi singakhohlwa ukuthi abasebenzi abazuzi inzuzo thizeni ezakwazi ukuthi bakwazi ukondla abantu babo, bakwazi ukuya esikolo, bakwazi ukuya esibhedlela, bakwazi ukuba lokudla okwanele ukwakha umzimba. Ngakho ke inani labantu abangabayanga kakhulu, labalala bengahlanga, labangazuzi ukudla nje kwanhlobo, lizaya lokhe lisanda liqansa lisiya phezulu, okuyinto enzima kakhulu phezu kobunzima abantu akade vele sebelabo kuze kufike manje.
Ohlaziya ezomnotho ezweni umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uhulumende kumele aqale alungisise udubo lokusebenza kwemali ezehlukeneyo emkambo wezemali.
Uthi bengaqeda isikhathi bephucula besilwa lohulumende bedinga imbanzi yangaphandle. Kabathi uhulumende nxa usibhadale imali usebenzisa imali yeZimbabwe inyanga yakhona nxa intengo e-AMC nemnyama i-$800 kababhadale nye intengo ye-$800 umrholo we-$800 nxa i-$1,000 kababhadale nge-$1,000 ukwenzela urhulumente engatshaywa likhanda.
Udaba lwentengo ikakhulu kubosomabhizimusi abaphiwa amadola emelika libhanga lesizwe kodwa begcina behlawulisa uZulu ngesilinganiso somkambo wensitha osokufike kunkulungwane eyodwa kudola linye lemelika. Iningi lithi alisenelisi ukuphila ngoba isilinganiso somkambo wangensitha sesibasinda ngoba bona behola ngedola leZimbabwe. Kusenjalo indodana kawaye ngumsekeli kamongameli uphelekezela Mphoko usiqoqela Mphoko umiswe phambi kwedale wobulawayo waphiwa imali yesibambiso ibail yamadola akuleli alichumi lanhlanu enkulungwane i-15,000 kucala lakhe aletheswayo lokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elichumi lambili. Igqwetha likamphoko umnumzana Thabekhulu Dube uchaze ukuba icala likamphoko liyahle liqale ukuthethwa mhla ka-18 Mfumfu kunyanga ezayo e-Regional Court C. Ngolwesibili uJudge Martin Magonesi e-High Court uhlawulise umphoko imali yesibambiso i-bail ye-15,000 wathi abambise njalo ngencwadi yendlu yakhe nencwadi yokuhambisa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Elebhilithane lithi limnxusile umongameli u-Emerson Mnangagwa ukuba aze emngcwabeni wendlovukazi uQueen Elizabeth II ngomvulo ozayo. Iziphathamandla zesigodlo sommeli weBhilithane eZimbabwe zethule umbiko enkundleni yobulembu eTwitter namhla zisithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba uMnangagwa utshelwe inkosi uCharles III ukuba angabuyi emngcwabeni wendlovukazi ngoba wetheswa izijeziso zomnotho. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Inkundla zokuxhumana lokuzilibazisa zivuke zimemethekisa incwadi yamanga ebibikwa ilotshwe yinkosi uCharles waseNgilande isithi umongameli Emerson Mnangagwa kavunyelwa ukuze emngcwabeni kanina. Umphathintambo wezokwethula kwemibiko onkosikazi Monica Mzwanga uthe incwadi leyo esabaliliswayo ezinkundleni zobulenjini ngiyamanga kodwa wala ukuchaza ukuthi umongameli uyahamba esilweni kumbe hatshi.
Sick.
Is the president going?
I don't know. Muntu ufundzana charamba fundat.
Umnumzana Witness Dube obona ukwethula kwemibiko kubandla le-MDCT uthi imfa ivame umanyanisa abantu abangabe belesikhathi bexabana.
Ukumenywa kumkhokheli welizwe ubaba uMnangagwa emngcwabeni wendlovukazi yeBhilithane thina njengebandla le-MDC sikubona njengento etshengisa ubuntu phakathi kwamazwe ethu omabili ekutheni nxa kube lohlupho kuyabanjiswana njengoba nje indlovukazi yamangisi le ibingumuntu obengumkhokheli khona ngale eBhilithane kanye la kumazwe Commonwealth. So lokho sikubona njalo kulomthelela ukuthi amazwe omabili atshengisela ukuthi asazimisele ekuthini abe lobudlelwano obuhle.
Inkokheli yebandla leZANU-PF esebenza eMatheleni North Province, Comrade Believe Gawule, uthi kuluhlazo okwenziwa ngabalwisa uMnangagwa.
Umongameli kasoze enelise ukuyafika nxa ukuthi kulalapha aya khona emkhosini omkhulu o-United Nations, owamazwe o-United Nations. Ngokunjalo umongameli uzamelwa lilunga lakhe embikweni ophumileyo ukuthi uzamelwa lilunga lakhe elaza ngaphandle, ubaba uFrederick Shaba. Ngokunjalo ke abantu asifundeni ke ukuthi yonke into yabe ikhulunywa la ngase kufiwe kulabantu abantu abazonda uhulumende weZimbabwe, abazonda umongameli, abakhuluma izinto ezimbi ngomongameli, abakhuluma izinto ezimbi ngohulumende weZimbabwe, bathola amathuba okukhuluma into ezingayisizo. Ngakho ke ake libone kade sibakhuluma ngento ezinjengalezo lanxa kufiwe, besebenzisa izimfa ekukhulumeni into ezingayisizo ezingamanga.
Umnumzana Nhlanhla Ncube, ingcwethi wezombusazwe, uthi abebandla elibusayo bathabe okumangalisayo ngombiko ogcine usethulwa isigodlo someli weBrithani eZimbabwe.
Ukunxuswa kwakhe ngibona kuyinto naye angabe vele ubeyikhalela ukuthi akahambe ayekhona. Kodwa ke akusizi ngalutho, njalo uQueen nxa simkhangele kunengi okubi akwenzayo njengoba ehuquluze umnotho wakithi wonke, ilizwe asilalo nje kungenxa yakhe. So ke mina nxa ngibakhangele bebo babili abehlukananga okuya ngapha.
Amazwi kaNcube agcizelwa ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi elwela ilungelo likaZulu.
Khona lokhu nje ukuthi uhulumende weZimbabwe uthabe umanzi ethabela ukuthi umenywe ku-funeral kuyinto ethusa kakhulu. Uyabona ilizwe ungabona selinjalo, sisenkingeni enkulu kakhulu. Ukuthokozela ukuya emfeni, ukuthokozela ukuya e-funeral ayisiyo indlela eqondileyo leyo. Kanti ke futhi asingakhohlwa ukuthi ukumenywa ku-funeral akusho ukuthi bavumelana lawe labo abaleleyo funeral. Akusho ukuthi uhulumende weNgilandi uvumelana lo hulumende weZimbabwe, lezi zenzo zikahulumende weZimbabwe ukuphatha kabi ilizwe, ukungahloniphi umthetho, ukungahloniphi isisekelo sombuso, ukuphatha kabi izizalwane zeZimbabwe, ukuphatha kabi ama-reporters, abezemisakazo, ukuphatha kabi abezenhlanganiso ezizimeleyo, ukuvimbela amaqembu aphikisayo ukuba khankase ngokukhululeka, ukubusa nje ilizwe ngendlela elidilizayo, ukugcwala kwe-corruption lakho konke, abavumelani lalokho. Ukukumema ku-funeral, ukukumema nje ku-funeral akusho ukuthi ubudlelwane sebuqalile, ukuthi sebuhlangene. Kutsho khona nje ukuthi njengoba lawo ungumuntu ufika lapho kuhlangene khona abantu bekhala uze esililweni.
Ubuyi indlovukazi yeBrithani uQueen Elizabeth II obhubhe mhlaka 8 Mpandula, ukhangelelwe ube ngomvulo mhlaka 19 Mpandula eNgilandi, lapho ukhalelwe inkokheli zamazwe omhlaba eziningi ukuba zizathi gwaqa engcwabeni kaQueen Elizabeth. Kodwa uMnangagwa uthe uyabe ngekho lanxa enxusiwe. Ngimele Studio 7, ikhawulwa ngu-Ezra Jesus Banda.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye lokulondolozwa kokuthula ezivela emazweni athiyeneyo awezwekazi le-Afrika amanyene emhlanganweni owe-Southern Voices Network for Peace Building Conference oqalise ngolwesibili ugqitshwa ngolwesihlanu eWashington DC kwele Melika. Umhlangano lo uqoqwe ngabenhlanganiso eye-Woodrow Wilson International Center for Scholars ngenjongo yokuhlaziya indaba zombusazwe, ezokulondolozwa kokuthula, ezokuhlela imisebenzi yokukhumisana umlotha ukuze kulondolozwe ukuthula ikakhulu emazweni awezwekazi le-Afrika abhekane lezimpi kumbe ukungahlaliseki. I-Studio 7 ithole ithuba lokuxoxa lezinye yalezingcwethi enxuswe kulo mhlangano oyisizalwane seZimbabwe, uMnumzana Mzwandile Ndlovu owenhlanganiso ye-Africa Institute for Development Policy, AFIDEP.
Lo ngumkhosi owenziwa kanye ngomnyaka. Okukhona yikuthi nje ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 iminyaka emibili edlulileyo asenelisanga ukuwenza lo mkhosi. So lo mkhosi waqalisa ngomnyaka ka-2011 ukuqela inhlanganiso ezijiyeneyo elizwekazi le-Afrika enza imisebenzi ejiyeneyo ixwayisisa indaba zombo. zombusazwe indaba zokubumba ukuthula indaba zokuhlela imisebenzi yokukhumisana umlotha kulenjongo yokubumba ukuthula ikakhulu emazweni eAfrika abhekane nezimpi kumbe ukungahlaliseki okuthiyeneyo.
Umkhosi lo uhlelwa kumbe singathi ukhokhelwa yiyiphi inhlanganiso?
Lo umkhosi ukhokhelwa kakhulu yinhlanganiso yeWoodrow Wilson International Center for Scholars. Kusihlanganisa sonke njengenhlanganiso ezijiyeneyo ezenza lowo msebenzi engikhulume ngawo e-Afrika. So yibo abasinxusileyo kwezinye izikhathi silawo ukuthi siwenze ikhosi leyi endaweni ezijiyeneyo lapho wagcina khona ukwenziwa khona kwenziwa e-Abidjan ezweni le-Cote d'Ivoire. So ngokuya kwesinye isikhathi siyatshintsha senze endaweni ezijiyeneyo kodwa yikho lokhu esikwenzayo ukuthi siyahlangana sibonisane njengamalunga alezinhlanganiso.
Ubungcweti eliza labo lingamalunga alezinhlanganiso ezinxusiweyo yibuphi?
Ubuciko esilabo kakhulu ngokuchwayisisa inhlanganiso lezi vele zikhokhelwa yinjula kuchopho ezijiyeneyo ezobuciko ngokuchwayisisa kakhulu esingathi ngesilungu yo-research kuzona izindaba ezepeace building. So kumakhonferensi njengale esiyilandileyo inhlanganiso ye-Wilson Center iyabe ihlanganise kakhulu amalunga kahulumende lapha e-Washington DC abasebenza kungatsha ezijiyeneyo ezikahulumende. Abanye babe bevela kubo-Pentagon ku-military ngale, abanye bevela kwezinye inhlanganiso ezifana nabo-World Bank, abanye bevela inhlanganiso ezijiyeneyo njengabo-United States Agency for International Development.
Lapha Ndlovu, singathi lijongeni ngomhlangano nalo?
Injongo kakhulu yalo umkhosi ukuthi sisebenzise ucebo bethu ukuthi siphathise uhulumende kamnumzana Joe Biden ukuthi wenelise ukuthi ibumbe ama-policies aqondileyo, ibumbe inhlelo eziqondileyo ezenelisa ukuthi zincedise amazwe e-Afrika ikakhulu lawo abhekane nezinto ukungahlaliseki ukuthi kunjwe ukuhlaliseka okungcono nokuthula kuzwekazi le-Afrika.
Imbono yenu njengengcwethi eliyikhiphayo emhlanganweni onjengawonalo iyasetshenziswa yini leyo mbono ekuxwayiseni umongameli uBiden lapho esebenza lamazwe ezwekazi le-Afrika?
So lokhu sikwenza kakhulu sikhangele ukuthi ngenyanga kaDisemba umnumzana Biden uzabe ehlangana nabakhokheli bonke nje abapresidents ama-head of state avela kuzwekazi le-Afrika. So inhlanganiso yeWoodrow Wilson ngenxa yokuthi isebenza kakhulu lohulumende bajayele ukuthi bakwenze ukuthi kungakabi nalesa lapha President Biden azabe ehlangana khona nabakhokheli be-Afrika bathole imibono, bathole esengathi ngama-policy prescriptions kunhlanganiso ezinjengazeni ukwenzela ukuthi ngemva kwalowo mkhosi wabakhokheli imibono yonke ihlanganiswe eyethu esisebenza kundaba ze-research zohlanganiswa nale imbono ekumele wakhokheli. So yonke le imbono iyancedisa uhulumeni we-United States of America ukuthi kumbe ama-policy ancedisa kakhulu ukuthi kwenziwe ukuthula yekwenziwe ihlelo lama-policies okuthula akancedisa ukuthi kwakhe ukuthula kuzwekazi.
Umnumzana Mzwandile Ndlovu yingcwethi yecubungula ezombusazwe lezokulondolozwa kokuthula oyinhlanganiso ye-Africa Institute for Development Policy, AFIDEP, exoxa le-Studio 7 ese-Washington DC kwele Melika. Kulabantu abathi usuku lwesikhumbuzo senkosi yomzilikazi kumele lube likhefu elinanzwa ngumuntu wonke eZimbabwe. Bathi umzilikazi wabumba isizwe sikamthwakazi ngokukhalipha okumangalisayo. Ngakho ke kumele akhunjulwe ngabantu bonke eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Kodwa kube labanye njalo abathi kumele kunanzwe lamanye amakhosi njengalokho okwenzakala kwele South Africa okulosuku lwe-National Heritage Day. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Nkululeko kwabalanda mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu, kanye lomfundisi uUseni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Umathe usungula lingxoxo.
Kuyinto esihlala sikhala ngayo siyikhalela kakhulu ukuthi yenzeke leyo, kwenzela ukuthi nginanzelele ukuthi indaba le yekhulumzikazi day ukuthi ibe yi-holiday kulento ezinengakhulu engizinanzeleleyo engihleli ngizinanzelela futhi ukuthi ungananzelela lolu suku lolu abantu malufika bayahlangana bonke baphoshe ngezimpi zonke lezi abahlala becabana ngazo ngananzelela eZimbabwe abantu bahleli besilwa njalo njengangendaba zamapolitiki kodwa ma kufika lolu suku umfundisi izanu yini siyakubeka esayidini sifokase kulo lolu suku okukhomba khona ukuthi nhlalo kaba yi-holiday ngicabanga ukuthi kungaphobeka amanxeba amaningi kakhulu ma kufika lolu suku so inkinga futhi enginanzelela lapha yokuthi kufanele ukuthi ma lolu suku lupropose kuhulumeni lungabanjwa kunono kakhulu mbe lubanjwe ngabafundisi ma besiyasicelela ukuthi kube yi-holiday kumbeni abantu bomdabu ngoba nginanzelela ukuthi manje ngibona sokulabanye sopolitika sebelupusha kuso ngathi badinga amavoti ngalo okuzayenza ukuthi into yethu igcine ideyila kakhulu so ngathi kumbeni bakhona abanye abakhulu ukudla ngalo lolu suku
mfundisi nathi udaba ngamafutshane
bakhondo omuhle kodwa-ke kumele sicabange ukuthi nxa kungenzwa lokhu kuzavusa umbuso ukuthi kambe kudingakali yini ukuthi kube lamalanga amanye amakhosi ngathi engxenye sithi amarosi lathi ayisesifuno lethu ilanga lethu abangala besilonga lawo bethu sesifune lethu ilanga ngabo bebonthi kumele kube le-national discussion kuxoxisana ukuthi iwaphi amakhosi esiwabona ukuthi yibo ababeka isisekelo sesizwe sethu esithi namhlanje iZimbabwe iwaphi lawa makhosi okumele ahlonitshwe njalo iwaphi amalanga angabekwa eceleni ukwenzela ukuthi abe ngamalanga ekhefu njalo kungenziwa nje ukuthi kube lilanga lekhefu kodwa kumele ukuthi lizwe lonke jikelele likhangele leli langa njalo kwenziwe izinto ezithize ezizaletha ukuthi abantu bakhumbule njalo bahloniphe lelo langa
ye khonapho-ke mathe uyakhuluma umfundisi uthi phela kungaqalwa lokhu abanye bazangena
ngiyamuza ubaba ubaba uHuseni ukhuluma umkhonzi omuhle kakhulu kunganazelela ukuthi e-South Africa bakunanzelela usuku lwe-South Africa lolotha i-Heritage Day laqala luyi-King Shaka Day kodwa bakunanzelela ukuthi kunamanye amakhosi intela leyo ikhulumayo so mna ngicabanga ukuthi makuthe kwahlala phansi kakhulu amakhosi akithi abone ukuthi kanti amaqhawe yiwaphi kungabizwa kumbe mhlawumbe kuthiwe i-Heritage Day so nxa kwi-Heritage Day sozakwazi ukuthi wena mhlawe i-Heritage Day wena iliphi iqhawe olikhumbulayo makuthi kumbe ucabanga ukukhumbula umambo ngokuthi kuntule umbukane kodwa mazi uthe i-Heritage Day yabo sibhokele bonke abantu angazi kunjani khonapho kodwa lona kuyadingakala lolu suku lolu oyelokukhumbula amakhosi ethu awumdaba
mfundisi khonapho-ke
ingagoqela wonke umuntu njalo yenza ukuthi ilizwe likhangele ukudabuka kwethu lokuthi ngobani abasinceda ukuthi size sibe lalesi sizwe kugoqele wonke umuntu ngoba siyabe sifanekele ukuthi abanye ezinye isizwe emaceleni lo lalozathi hhayi mina amakhosi ama abekwe eceleni athiywe eceleni njalo kuyabe kumele kube ludaba izinduna ezingahlala phansi zike ziluxoxe zibonisane la so zibe yingxenye yokukhulunywa kwale ndaba
ye phosela okucina mathi
into esihlala sikhala ngayo siyikhalela kakhulu ukuthi yenzeke leyo kwenzela ukuthi nginanzelela ukuthi indaba le yekhulumzikazi day ukuthi ibe yi-holiday kulento ezinengakhulu engizinanzeleleyo engihleli ngizinanzelela futhi ukuthi kunganzelela lolu suku lolu abantu malufika bayahlangana bonke baphoshe ngezimpi zonke lezi abahlala becabana ngazo nganazela eZimbabwe abantu bahleli besilwa njalo njengangendaba zamapolitiki kodwa ma kufika lolu suku umfundisi izanu yini siyakubeka esayidini
ngiyathemba ukuthi ngesikhathi esizayo engxenye umnyaka ozayo indaba kumele ifuqele iye phezulu kuphalamente lalo ukuthi asibe nge-Heritage Day engagoqela wonke umuntu
lapha lizwe umfundisi uHuseni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance endawonye lomnumzana Nkululeko Ngwabalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu ngilivalisa ngugeno kumede saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.